VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mtwakazi omuhle, olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 22 kumabasa 2018 nenguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ulinda Masariva wabalilunga lephathi ngesikhathi abantu abaningi abakhuluma kathe sibe ngekho ngezinyaka yabo 2000 iqalisa ukungena eBulawayo South.
Kulandela ukuchothozwa kwalo ngokupha izikhundla abantu ababikwa bengayisiwo malunga ibandla abagoqela unkosazana Linda Masarira, icele leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kuphe lithi lenze lokho ngemva kokuguqula isisekelo salo sombuso.
Sizahamba sibhode all over the amaprovinces wonke kuze kube lemihlangano. Siwachele formally. But already so kalisile ama consultations ya.
Umphathi Ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uthi uhulumende seqalisile ukukhulumisana loZulu, embuza ukuthi uyafuna yini ukuthi ilizwe libuyele kumanyano weCommonwealth. Silempumela yemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Lingayikatshana balandeli beHighlanders zilendaba ezimnandi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Icele leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kuphe lichotozwe kakhulu nguZulu kanye labanye abasekeli balo izolo kulandela ukukhethwa kukankosazana Linda Masarira ukuthi abe yisikhulumeli saleli bandla. Abakusolayo lokhu bathi uMasarira kayisilo lunga leMDCT, ngakho bengamelanga angene kulesi sikhundla. Bathi njalo abanye abakhethiweyo emhlanganweni weCongress oqhutshelwe koBulawayo ekade bengamelanga baphiwe izikhundla ngumnumzana Nixon Nyikadzino, yena osengunobhala jikelele webandla, kanye lomabhalane wogatsha lwabesifazana uLinet Mudewe. Kodwa embikweni eliwethule namuhla leli bandla lithe abathathu laba bakhethwa ngokusemthethweni njalo bangamalunga. Lithi ngaphandle kokuthi bebengamalunga, liguqule isisekelo salo savumela ikakhulu uMasarira ukuthi abe lesikhundla. Sixoxele sikhulumeli sikaMakhuphe umnumzana Witness Dube.
Umama uLinda Masarira wabalilunga lephathi ngesikhathi abantu abaningi abakhuluma kathe sibe ngekho ngezinyaka yabo 2000 iqalisa ukungena eBulawayo South. Wake wahlale wange njalo waye active upolitics, wake wahlale eHarare njalo active kweMDCT. Kodwa ngamanye amalunga ke aqala ukungahambisani kahle kahle ngenhlelo zephathi. Ngomunye kwangena izindla kubandla le-PDP ngesikhathi obabutentayibithi bephuma ku-MDCT ekhokelwa ngubabusangirayo, uke wangena lakho ezama ukunanzelela ukubana i-constitution iyalandelwa yini, i-democracy iyalandelwa yini. Ngomunye walaba abantu akade besipha izixwayiso ngasese, kathi-ke kwasekunanzeleleka ukubana ku-constitution yephathi ukuze kungene labanye abantu, ngoba linanzelela ukuthi emphakathini kulabantu abaningi esingathi ngama-special interest groups, kulabanye abantu abangaba nje bengekho kuma-structures ephathi, but kuyikuthi kukhona okuqakathekileyo abangakupha ezivalu or okungaba ligugu ekuqhubekiseni phambili izinqumo zebandla. Ngakho-ke ibandla lethu le-MDCT lokho likwenze lingakhangelelanga yena umama uMasarira, but likhangeleli ukubana kuzamele kungene abantu abangeke bangene ordinarily, abanjengaba ngabantu abakumelela abantu maybe abaphila belokugogeka, abantu abalezi nto ezithile nje eziningi ezingafuneki ukubana iphathi ibaphe indlebe, ibaphe ithuba
Ngamanye amazwi Dube Ncangu uthola kuhle uthi liguqule isisekelo sombuso wenu yikho nje abantu abafana labo Linda Masarira belitholile ithuba lokungena.
Ye, kuyikho sike lokwenzakeleyo.
Udaba lwabo Masarira labanye bakhe lolu kalusoze luliqotshele abalandeli ngoba bakhona abanye abakhono nayo ngalo.
Abakhona nayo abalihle kanyana singathi ngama-delegates akadevela e-South African province kuphela ababalisela u-youp chairperson wakhona u-organizing sector wakhona lo munye okade i-delegate from e-Johannesburg district.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe yena okhokhela elinye lamacele e-MDCT. Umanyano we-MDC Alliance uqhubeke ngemihlangano yawo yokukhankasela ukhetho oluzayo namuhla. Umanyano lo ubusenyanga eManicaland lapho umkhokheli wawo umnumzana Nelson Chamisa akhuthaze khona abantu ukuthi bavote ngobunengi kukhetho oluzayo kukhitshwe ibandla leZANU-PF embusweni. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi uhulumende wakhe kakaceli ukubuyela kumanyano wamazwe ake abuswa iBhilitane oweCommonwealth ngoba esafuna ukukhulumisana labantu beZimbabwe azwe ukuthi bayafuna yini ukuthi kubuyelwe kulihlanganiso. Kuviga uEzra Chisaswanda.
Umnumzana Moyo uveze lokho ngemva kokuphatheka kwakhe emhlanganweni weCommonwealth eLondon ngeviki edlulileyo. Ubenxuse ngeleBhilitane ukuthi azebuka imicimbicimbi ebisenziwa emhlanganweni lo kanye lokuhlangana lenkokheli zamazwe akuCommonwealth.
IZimbabwe inxuswe kuCommonwealth umzana Boris Johnson. Yikho mina ngibuye umhlanganweni lo weCommonwealth. Kodwa ukunxuswa lokho ayisiko ukuthi sesiyilunga leCommonwealth ngoba uyakwazi ukuthi saphuma njani kuCommonwealth.
Umoyo uthi abantu beZimbabwe yibo abakhipha iZimbabwe kulinhlanganiso yeCommonwealth kodwa iqinise ukuthi nguhulumende kamnumzana Robert Mugabe owenza lokho engazange akhulumisane loZulu.
Uyakwazi ukuthi saphuma njani kuCommonwealth, sakhutshwa ngabantu. So whilst thina sikwanisa ukuthi sibuye sifake iapplication eCommonwealth sichiya abantu ngemuva abayiwo abathi hayi phumanini lapha kuyongalunganga. Yikho ke iposition esilayo ngeyokuthi sifuna ukungena kuCommonwealth kodwa saqale siyenze ama consultations labantu wenze ukuthi basinike imvumo sebatshele futhi bathi asiboni kule nkinga engaphambanisa ukuthi singene kuCommonwealth.
Sibuze umnumzana Moyo ukuthi kahle kahle imibono yabantu mayelana ngokubuyela kumbe ungabuyeli kweZimbabwe kuCommonwealth bazayithapha kanjani.
Hayi abantu phela anti sizahamba sibhode all over the ama provinces wonke kuze kuye le mihlangano sibatshele formally ukuthi yikho lokho. So this is what Chela, but already so kalisile ama consultations la.
Simbuze njalo umoyo ukuthi uthini ngokungavunyelwa kwezizalwane zeZimbabwe ezingaphandle kwelizwe ukuthi zivote kukhetho oluzayo.
Ama Zimbabweans firstly banene phandle la. Kuwenzela umhlophe ukuthi oqala babethumezela izimali kweminyaka efuna ukufika 20 besenze ukuthi impilo zabantu ekhaya zibe lula, besenze ukuthi abantu bayelatshwe, besenze ukuthi abantu bahambe ezikolo. So sithi thina bame leZimbabwe ngesikhathi lapho kade kuzima khona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekubeke kwacaca kaningi ukuthi uzimisele ukubuyisela eleZimbabwe kumanyano weCommonwealth. lebhintane lalo likhanya lisenza wonke elibonelisayo ukuhuga uhulumeni kaMnangagwa. Imele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 Medium Wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo. Mvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo kusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala khonapha eMelika zibuthene eMaryland izolo zithakazelela ilanga likazibuse ele-Independence. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa lo sibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutska labo bebekhona emkhosini lo. UGibbs Dube we-Studio 7 uxoxele sinye sezizalwane zeZimbabwe ebesisemkhosini lo umnumzana Mkokheliswa Siziva.
Into emnandi kakhulu ukuhlangana sikwejise kungalabandlululo. Siyabuzana nje ukuthi kodwa-ke i-direction yeZimbabwe kathesi siyibona njani, khanya sonke kasilayi ani.
Kodwa abaningi bathini?
Abantu abakwazi ukuthi kuya ngaphi ngoba bonke abantu abanye lapha iningi engilizwa lapha likhuluma ngokuthi labo president bekhulu bodwa. Kodwa-ke sekumele sivotele okhona, ngangazi ukuthi siyabe sesimele sibalekele ukuthi silandele okuyikho kusemthethweni, angazi sibili abantu abalashiwa lokuthi ngoba uyabona abantu into eyenzakala lapha ukuthi I don't think it's the same perception lapha esebantwini abasekhaya kanye eZimbabwe. Abantu abasekhaya baselebrate ukukhitha umgadi kodwa-ke lamhlanje sebesithi khona sesibuswa ngamasosha, angathi bathi beselebrate babengakwazi ukukhithwa lisosha.
Wena ume ngaphi khonapho nxa sikhuluma ngokhonokho?
Nxa sekumele ngivote esibili ngibona ngathi ngiyavotela abakhangelele i-interest zami.
Ezinjengani?
Mina ngivela koBulawayo, ngiyakwazi ukusuyigugura undi konke sikhuluma ngezinto ezenziwa nguhulumende wethu ebantwini bakithi ezikhona kathesi ezingaseyigugura undi kodwa isiyigugura undi entsha.
Umnumzana Mkokheli Siziva isizalwane seZimbabwe esiphatheke emkhosini wokuthakazelela ilanga likazibuse oqhutshelwe eMaryland khonapha eMelika izolo. Kengilifake kancane ezandleni zikaGibbs Dube njalo esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Kangelo koko vetu Vave tete la mazo Sina masiwa we Owa ngosenziwe wano
Jongo ulite mbisa wame ngefige pelileo Sekubeka ngutaba oluziba kakhulu Utaba lokudingela abantwana umtshato. Ngikubeka ke lamhlanje ngilo nkosazana Isabel Dlamini lomnumzana Matthew Nketa usabhuku eGweru.
Ngesilayo lapho ukuthi obabakazi bakhona asibaboni lanxa ngapha singapha into esilayo abazali bathona besemsebenzini abantwana bathona bebodwa siya emsebenzini sithatha abantwana sibahambise esikolo so abantwana bagcina sebelamanye ama-culture awezinye indawo so ukuthi umntwana ubusumtshela ukuthi yenza lokhu kwesinye isikhathi kuyahlupha la masiko bagcina le siko selingasafanani lela ekhaya ngoba ngapha into zakhona zithiyele inkinga enzima.
Baba Nketa, ekhaya khona kusakhona yini ukuthi obabakazi bayahlala phansi labantwana bebalaye bebatshele konke khonokho? Kuba omunye athi mina angilaywa ngubabakazi onje onje onje.
Khona lokho sekuya kufiphala kucasha babadube lomphakathi kodwa sila esikhuthaza ezamasikosithi
Madlamini, so ke dinanjoba kuhlupa kangaka ukuthi lidinga babakazi lento ezinjalo. Bo abantwana bazasilela ngapi ukuze ukuthi bagcine besenda kumbe bethole intombazana ezilungileyo?
Sibenki ngenzima yikho ngisho nje ukuthi abantu bethu bagcina sebehamba babe befisa ukuchada but ukuthi behlanganela labantu abangachada labo kunzima, yikho begcina sebehambe ema-dating line bedinga amajaha ngoba okuthi kokunye ukuthi baphenduke bezekhaya bengakwazi ukuthi ma abantu thina abazali singabancedi ngoba ukuncedisa bayakufuna labo bakhula balahlekile. Nxa bengancedisa ukuthi lathi abazali ukwazi ukuthi kule kulomuntu othembekileyo, kule jaha elithembekileyo, lali jaha elingasoze lidlale ngomntwana abantu ngoba abantu amajaha abanye labo kathesi ngapha babadlala ngabantwana babantu. Lanxa abantwana babantu befisa labo abesifazane bafuna ukutshelwa amajaha ngapha nxa befika abanye bagcina sebegijima lamankazana amaningi, especially ngapha bengafika amakhiwa yibo bakhombisa mabesilisa ngapha bengafika ngapha abanye obaba labo bagijima amankosazana esilungu. So omama besale bengasela bantu labantu abethu begcine bengasela majaha osibeshade ngawo. So silenkinga, inkinga enzima le esilayo.
Ye, siyamuzwa uMadlamini kodwa isikhathi sesiphelile. So-ke njengoba-ke esitsho lapha-ke uMadlamini baba Nketa esithi hayi okunye okuhluphayo amajaha lamantombazana begcina begijimisa abamhlophe into ezinjalo, pho-ke kuyenziwani ukuthi phela isiko ligcine lisiba khona? Ngicela ushaye ngamafutshane sibili.
Babunikeze umuntu indawo yakhe, ubabekazi wabe ngubabekazi noma umntalakhe kamnewabo eLondon yena ubabekazi lapho esigodini, batshelwe ukuthi umntakamnewenu ngapha usefuna usebona umuntu wakhe. Ubabekazi adlale indima yakhe kabangathiye ngaphandle kunje nje kubonakala nje ngobabekazi yabo sebegoqa izandla ngoba lokuthiwa kabasatshelwa. Katshelwe noma engumyanga katshelwe adlale indima yakhe njengobabekazi egulene.
Ye, phosela ukugcina Madlamini ngamafutshane ma.
Zami ngiyavumelana lo baba, into esingayenza ukuthi kunje lapho obabekazi sihlale nabantu bethu sibakhuze but labo obaba behlale labantu ababa besilisa bebakhuze kwenze ukuthi sibakhuthaze ukuze babone abantu abangachada nabo ngoba imichado labantwana abantwana bakhona abacina sebethiwa bengelaboyini kunzima abantu ingane zikhula zingelabazali.
Okwalamhla sima lapha-ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge unkosazana Isabel Dlamini lo mnumzana Matthew Nketa ongusabhuku eGwelu. Olivalise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube.
Singene kuhlelo lwabasakhulayo lo Mike Wobe.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingu Mike Wobe. Kuliviki sesibuyela kwezombusazwe sixoxa lo munye wabasakhulayo okhangela ukungena kukhetho kulomnyaka, laye ukhangela ukuba lilunga ledali lephalamende emele isigaba seLobengula Njube constituency. Lamhla sixoxa lo mnumzana Reynard Ncube. Masambeni kuye, siyezwa okuningi. Ncube, ngiyakwamukela kuhlelo. Mnumzana unjani?
Hayi, mina ngi-right baba. Kunjani kuwe?
Hayi mnumzana, mina ngiphilile. Ngiyathaba ukuba lawe kuhlelo lamhlanje.
Hayi, kubonga mina. Lami ngiyajabula ukuparticipate lami ukukhuluma ya ehlelweni lona.
So Reynard, usufakile isithombe ebulenjini bokuxhumana obe Facebook usithi it's official Reynard for MP uyangena ukukhetho kuluminyaka. Awungitshele ngamafishane ngalokho.
Ya, leyo iqiniso. Lami ngithe njengomuntu ozalelwe eZimbabwe wabona nami kufanele ukuthi sengileminyaka evunyelwa umthetho yaselizweni ukuthi usule minyaka engamashumi amabili lanye uyavunyelwa nawo ukuthi ugijime kulowo mncintiswano ngokundlela la ukwanise ukuthi ukonteste. So ngalokho ngibone kufanele nami ukuthi isikhathi sesifikile njengabantu abasha njengomuntu omutsha ukuthi kube yithi esibusayo, kube yithi esiguqula ilizwe lethu. Akusekho lokhana ukuthi ababusi bakusasa bathi kusasa yakhona yiyo esifikile.
Kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokungena kukhetho njalo ukhangilukuletha umehluko onjani esigabeni sakho?
Ya into engilandelileyo ngikhula khona lapha nami esigabeni sona leso elokuthi ngakithe njulo ukuthi since ngimncane ngisafunda lami e-primary ngangingena ngaye e-high school ngaqeda ngaye e-university angikaze ngabona kusiba lotshintsho kumbe kusiba lento entsha ngitho le bhakani lomgwaqo elitsha akaze ngilibone. Into engiyibonayo kusiba lotshintsho itshintsho engathi luguquka into zisifa into ezidilika kusiba lama-pothole. Engiyibonayo i-government loba ngithi i-city councilor bayelele nende emgwaqo kuphela kodwa kungabi lotshintsho olukhona. So ngathi ya le yinto engiyibona ingihluphile la ngabona kufanele ukuthi ngi-contest ngikwazi ukuthi ngibise utshintsho umuntu nalozelweyo ebone kusiba le nto entsha kumbe kuba ithala ikhelitsha kumbe kuba umgwaqo omutsha.
Njengoba eningi labadala babona izinto zobukhokheli ikakhulukazi kwezombusazwe njengento eyabantu abadala, ubona ngani uzahlangana lo dubo onjani kukhetho lolo?
Ya into ekhona ngathi ngathi i-culture ngoba ngingabhotabhota ngizama ukuzwisisa abantu ngikhuluma labadala ngikhuluma lentsha kule culture leya yokuthi abadala vele abalezimali abadala laba abalezisezinkulu laba akuyibo abalezimali njalo bahlala abangahlali ebantwini kodwa behlala ema-suburb bona adulayo le abantu sebejayele ukuthi bona kube yibo abangenayo labo badala njalo into engiyizwile ukuthi mese sikhathi abadala abalezimali njalo bayesatshwa nxa sebefika lapha. So umuntu wakhona nxa sungamqathanisa naye yena usuka ebesengani selesithunzi. Kodwana into enginazeleyo enginginika nami intshukunje ukuthi izakhamizi zezigaba zethu sezikhathele ngalaba badala ngoba imali yebo yebanayo kodwa sebenazelele ukuthi imali leyo ayibabhenefithi lutho bona njengezakhamizi. So sebefuna nabo umuntu ohlala kibo umuntu ozisinduko zabo umuntu ofana nami.
EHarare abasakhulayo sebe lo manyano okuthiwa yiPOVO noma People's Own Voice. Yini umbono wakho mayelana lo manyano lo?
Ya, le yinto eqakatheke kakhulu njalo yinto engathi iyasilela kithi lapha eBulawayo. Kodwa siyazama kathesi ngingakhuluma labanye abantu abasha abafuna labo ukuthi i-contest ezigabeni zabo. Omunye ngolayitene Ndlovu ufuna ukugijima emagwegwesi sibambisana sincedisana. Siyanikana ama-idea lapha nalaphayana. Omunye futhi ngumazibisa kodwa lo ufuna ukuba ngukhansela osesigabeni sami ngathi vele ngumakhelwane wami.
Reinhard, wathi ngibambe umlomo khonapha mfokababa, isikhathi yiso sesibalekile sidliwe ngumangoyi bafo. Masiqhubekele phambili ngalingxoxo ngeviki ezayo. Mthwakazi omuhle, masidibane ngeviki ezayo lapho siza kuqhubekela phambili sixoxa lo mnumzana Reinhard Ncube ongisakhulayo okhangela ukungena kukhetho kulumnyaka encintisa esigabeni seLobhengula Ncube constituency. Uncube uzasitshela okuningi mayelana lo mkankaso wakhe. Olivalisayo umthwakazi omuhle nguMike Hove bafethu lilale.
Siyabonga Mike. Soku isikhathi sokuvuselela umoya silo mfundisi useniswanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhla bengifuna ukukhangela enye indaba okokuthi nxa isiza kuwe kwezinye isikhathi abaningi siyithatha ngendlela engalunganga ongathi kumbe kwezinye isikhathi kuyinto enceda umuntu ongumkhokheli kodwa nxa ungakunanzeleli ungabe ukubeka eceleni. Lapha ngikhangela ngokuthi ukuthatha njani nxa omunye umuntu ekuchothoza kumbe nxa kuyikuchothoza kodwa kungaletha ukuxwayiswa. Umzekeliso omuhle esingawukhangela eBhayibhelini kuku-Exodus, hlangana lo Mose ephuma eGibhithe egcwalelwe ngabantu ababe baningi. Lapha sinanzelela ukuthi uMose nguye abantu babesiza kuye ukuze bethole yonke into. Kanti siyakwazi ukuthi kwakuphuma abantu abafika inani lama-3 million. Ngakho kumbe kwayeukuthi kumbe abantu balwile umuntu lo makhelwane wakhe wayesiza kuMose, kumbe umuntu utshontshela inkomo wayesiza kuMose. kumbe umuntu ufuna ukuthi ahlangane loNkulunkulu wayesiza kuMose. Umkhulu uMose ayelawo. UMose wayelo babazala kwakhe okwakuthiwa nguJethro. Ngakho sihlangana lapha ku-Exodus chapter 18 embuzo uMose esithi uhlalelani wedwa abantu bonke bemi kuwe kusukela ekuseni kuze kuhle na. Ngoku-Exodus chapter 18 verse 14 wayembuze semchudo sikati wenzelani lokhu. UMose wathi kuyisezala kungoba abantu beza kimi ukubuza uNkulunkulu nqabe le ndaba beza kimi ngahluleke phakathi komuntu lomakhelwane wakhe ngibazise imithetho lemilayo kaNkulunkulu. Ngakho uJethro wasesithi kuMose ungawenzi lokhu kodwa indaba ungakhethi amanye amadoda angakuncedisa. Nxa sikhangelela indaba kaMose ekhuluma lobabazala wakhe uJethro, uMose wayengakuthatha ngokuthi ubabazala uyangichothoza ngendlela embusa ngayo abantu. Kuthi ukuthi uMose lapho wayengakwanisa ukuthi qalisa ukulwa nobabazala wakhe, kumbe qalisa ukubuza umfazi wakhe ukuthi hawu ngotshela ubabakho, kumbe qalisa ukuthi hawu kutsho ukuthi ubabakho ufuna ukuthi amandla asuke kimi aye kwabanye abantu. Kodwa siyananzelela engathi izindlela ezinlutshwane umuntu angazenza nxa ufuna ukuthi ukuchothozwa ngabantu kumbe ukuxwayiswa ngabantu kukuncedo. Okokuqala ukuthi kumele uzibuze ukuthi yindaba umuntu lo ekhulume linto uyikhulume ngenxa yokuthi lo mhawu, uyikhuluma ngenxa yokuthi ubelinye ilwazi mengalalo, kumbe uyikhuluma ngenxa yokuthi uzama ukunceda ngoba engxenye elolwazi olunye mina engalwalo. Siyakwazi ukuthi isikhathi esiningi laba abatshayelayo nxa ukhangele ngefasteri lapha kanti kulesinye isigaba sokuthi uyabungananzelele okokuthi nxa kulomuntu otshova ibhasikili eceleni kwakho lokumgxoka ungamgxoka ngoba kulesinye indawo yefasitele yakho lapho ongaboni khona. So kutho ukuthi umuntu oyinkokheli kulezinye izinto ayabe engaziboni. Ngakho okokuqala nxa njengoba ngikhulumile ukuthi umuntu ekuchothoza kumbe umuntu ezama ukukuxwayisa uthathe ngendlela yokuthi ukuxwayisisa ukuthi into leyi ivelela ngathi umuntu lo endaba esitsho njalo. Okwesibili kumele uzinike isikhathi sokuthi ukukhangele into leyo umuntu lake ukuxwayise yona ngayo. Into leyo iyangisiza kumbe uyamphambukisa kumbono lo endlayo kumbe umuntu lo uvele uyawumana. Ukuxwayisisa uzinike isikhathi ukuthi umuntu lo ezethi into leyi kutho ukuthi into leyi ingangisiza yini entweni le engiyenzayo. Lokhu ngokwesibili okuqakathekile. Okwesithathu ukuthi kumele wenze isinqumo. Siyananzelela ukuthi uMose laphana wavuma ukuthi hayi umlayo kababazala wakhe uJethro uqinisekile. Ngakho wakhetha amanye amadoda wawancedisa ukuthi bebe yibo abakhokhela izigaba, wasesehlukanisa u-Israyeli waba yizigaba lezigaba. Kutho ukuthi wayenza isinqumo ngalokhu ayekuzwile. Kutho ukuthi lawe nxa kumbe kungikhaya kumbe kulapho osebenza khona kumbe kusesigabeni sakho nxa omunye umuntu ekuchothoza kumbe umuntu ekuxwayisa ungathathi ukuchothoza ngesikhathi sonke ukuthi yinto embi. Kwezinye isikhathi engxa umuntu lo yabe letha olunye ulutho ongalunanzeleliyo.
Kuyigqibe mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu esithandazela abalaleli bonke ukuba ubasize kulabo abayenza izinqumo nalabo kumele benze izinqumo ukuxwayisa lokhu abakutholileyo kumbe ngezinto abazenzayo kumele bazitshintshe. Bancedise Baba ngegama likaJesu ngoba umoya engcwele yiwo okwanisa ukusinika umzwangedwa, yiwo okwanisa ukusiqhweba usitshengise izinto eziqondileyo kumele sizenze. Ngegama likaJesu yathandaza, amen.
Hayi ve kukuhle ukuba lawe kuhlelo mfundisi. Asibe sonke njalo ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu lami ngikhangelela ukuhlangana nabalaleli iviki leyilandelayo.
Lapho besivuselela umoya silo mfundisi uSenisipanda. Siyabonga mfundisi, silethemba libusisekile. Impumela yemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje imikanje: Highlanders 3 Shabani Mine 1, Capes United 1 Dynamo Zimbabwe 0, Chapungu 1 Herentals 0. Uziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Kuphe lithi likhethe unkosazana Linda Masarira ukuba isikhulumeli salo ngemva kokuguqula isisekelo salo sombuso i-constitution. Kwaneleke okwamanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Asihlanganeni kundaba zekuseni ngesikhathi sika half past 6.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo half past 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.